simele ukuthi abantu bangomthwakazi bathole ijustice odabeni lokubhuqazwe esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zwezinduna nabantu onozindaba abasoze bebekhona babagandesi nanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini omanomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe so nxa sekunjalo sisola ukuthi one kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona so information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona okwesibili ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa eBotswana eNamibia kubo Europe America Canada zonke nje lezindawo banengi kakhulu so nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizinga ukuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese be reportela onozindaba if kunjalo mina I feel sinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama victims direct but bazezwa esingakuthi yi relayed speech okuzakhulunywa ngabo chief akuzakhulunywa izinduna kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli alisoze liphume iqiniso lapho phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe so kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele thina sifile ukuthi uma kunetransparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso onozindaba kabake khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa ilokhu information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi related
manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola silemsolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then namanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha iresponsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but as it is silibandla lemphakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sizukuthi sifuna luphathwe njani kulolu daba